Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 Nhlangula 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sesilabantu abangamachumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamachumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9.
Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekujengiseleni ngokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd. Abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Leli nani likhuphulwe ngabanye balabo abavele emazweni angomakhelwane kweleBotswana laseSouth Africa abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu sokusitsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 170. Kusinde abangamachumi amabili latobamunemunye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu luqhamukileyo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,021. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,403,001. Uthi asebebulawe leli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 378,112. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million. Kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe beleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 152,442, labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,344, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 63,661, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kusenjalo, inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubekela phambili liqansa, ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwe ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, uchaza kabanzi ngokuqhamuka njalo komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni.
Sesilabantu abangamachumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamachumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9, kothi ababili ababanjwa lomkhuhlane kudala enyangeni ezedluleyo bebengakasili, kodwa kuzawuthi bahlolwe ngaloleli viki ukuthi sibone ukuthi basilile kumbe hatshi. Kuyona leyi iviki sithole abantu abangama abasifitabunembili, that is 88 abatholakale belomkhuhlane, abane bakhona abatholakale belalo umkhuhlane besesibhedlela sempilo, kwathi oyedwa watholakala osesibhedlela esizimele sodwa esiphakathi edolobheni ongudokotela kuleso sibhedlela. Sasesithola-ke ukuthi kwazotholakala abathathu abafundela ukuba ngodokotela empilo bengaphansi kweyunivesithi ye-National University of Science and Technology ukuthi bafundele baqedise izifundo zabo, basebehlolwa besiza ukuthi bazoqalisa izifundo. Bengakaqalisi lezo zifundo bavele bathathwa igazi, bathathwa kumasembuzi kwabonakala ukuthi balomkhuhlane. Omunye ubevela eMtare, omunye uvela eZishabane, kwathi-ke owesithathu ubevela eNkulumane. Lowo osenkulumane sadingisisa ukuthi kambe angabe eyithole ngaphi njengoba ubesithi uhlala eNkulumane. Abo owemtare lo owezishabane sesicele-ke ukuthi odokotela lapho abavela khona balandelele ezimulini zabo zihlole kubonakala ukuthi aziwuthola ngalo mkhuhlane, mhlawumbe laba odokotela abasafundela bawuthole ngalo mkhuhlane.
Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba aqaphele, ahlale emakhaya ikakhulu kulezi insuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene, ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele, la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingxabanyozayo odlakela lokutshengisela kwabemelika besola ukubulawa mahlayana konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ingene kusuku lwesikhombisa lamhlanje. Ukutshengisela lokho okuqhamuke elizweni lonke kuqale kusenziwa ngokuthula, kodwa ensukwini ezisanda kwedlula luqale ukuba lodlakela, abantu betshisa lokugqekeza ezitolo bethatha impahla. Lokhu kubangele ukubana umongameli Donald Trump wele Melika ethule umbiko othi usethatha amanyathelo ukuthumela amasosha labezomvikela bonke ukuyachitha ubudlwangudlwangu osusenzakala elizweni. Asimuzweni esethula umbiko wakhe lo esesigodlweni sakhe ese-White House e-Washington DC.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people.
Bantu bakithi, ma-Americans amahle, mina njengomongameli wenu, umthwalo oqhakathekileyo engilawo ngokuvikela ilizwe lethu kanye labantu bonke abangama-Americans. Ngithatha lesi sikhundla ngafunga ukuthi ngizalondoloza imithetho yonke yelizwe. Ngakho ke yikho lokhu engikwenzayo. Uzulu wonke weMelika uthinteke kubi ngokubulawa ngesihluku kukaGeorge Floyd. Uhulumende wami uzinikele ukuthi imuli kaGeorge ithole usekelo kwabomthetho. Kasoze abulawelwe ize. Kodwa singaza ke savumela ukukhala kwabantu abatshengisela ngokuthula ukuthi kungenelwe ngabantu abalobudlwangudlwangu abajonge ukudala umonakalo behlukuluza izizalwane zakuleli ezithanda ukuthula. Yikho ke mina njengomongameli wenu ngizolivikela, ngizolwela ukuthi livikelwe, ngibambene lalabo abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela ngokuthula.
Lo ke bekungumongameli Donald Trump welemelika esethula umbiko wakhe ngodlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokusola ukubulawa kuka George Floyd onsundu ngamapholisa amhlophe. Abezimbabwe abalwela ilungelo loluntu batshayela ihlombe intsha yemelika ngokumanyana betshengisela emadolobheni atshiyeneyo alelo lizwe besola ukubulawa ngesihluku konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Omunye wabo ngunkosazana Tanya Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha emelika. UChiriseri uthi njengosakhulayo okwenziwa ngabatsha baleli lizwe kuyajabulisa ngoba kuveza ukumanyana kwabo ekuthini kube lenguquko elizweni ngokuphathwa kwabensundu. Asimuzweni exoxa lo Mike Hobe owe-Studio 7.
Inguquko le yinto esivele siyimelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele engumuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe, just lapha e-America, lakho kule nkinga kulezinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihambe silandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wela sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, siphinde sincindezelwe ngangamakhiwa langapha. So mina ngokwami ngibona ngani into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu bekhuluma bebizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyangithabisa kakhulu ma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesingisi i-justice?
Ukubambana vele ku-right ngoba sesibambene isikhathi sihambile kakhulu. Abantu bayatravela, abantu bayahamba yonke indawo, abantu vele kunje, especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism yinto indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. So for me ngambona abantu abamnyama behlanganela amakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Indaba yabo le yi-history yabogogo babo labokhokho babo, kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, cela livule amehlo lingahleki kuyenzakala ku-any. I mean we've gone through our own, so I want to just say ukuthi lina lisakhulayo lokhu akuhlekwana kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izinto mele siziyenze thina sisebancane, singahlali phansi nxa ubanibani esincindezela, sisukumeleni phezulu sibambaneni. Nxa abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha basukumela phezulu asikho ukuthi ngoba basuthi, hayi basukumela phezulu ngoba hayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezela. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, fundanini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose these kind of things. It's important.
Lo bekungunkosazana Tanya Chiriseri olwela ilungelo loluntu ekhuluma ecingweni eseNew York.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba ningene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela osoluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhulayo beMelika baziphatha ngayo kulolu daba, kukhona okungafundwa ngabatsha beZimbabwe na? Silusize ukuthi alisoze lenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane, siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Abantu batshengisele eKenya phandle kwesigodlo seMelika kulelo lizwe bexhasana labanye emhlabeni jikelele abasola indlela owesilisa onsundu afe ngayo eMelika. Ipolisa elimhlophe ligoqe phezu kwentamo yakhe kusehlakalo esenzakale kumaviki edluleyo. Kwele Congo, abezempilakahle bathi kubhubhe umuntu oyedwa ngenxa yomkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe, njalo kucatshangelwa ukuthi abathathu bengabe belalo umkhuhlane kwesinye isigaba salelo lizwe.
Intengo yempahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, amafutha okupheka, ichukela, isinkwa lokunye iqanise ngesilinganiso esikhulu phakathi kwamaviki amabili edluleyo. Lokhu kuchiye abantu abaningi bekhala bengazi lokuthi babambe ngaphi. UNtungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009. Iningi likujabulele lokhu, licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla. Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora, umnumzana Efilela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane, abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekathi ithengiswa nge-$65-66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekathi ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 110-120 kusiya phezulu. Kulobunzima obukhulu osebehlele abantu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe, lona eliqhubeka lisiba mdambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esikubonayo ngalezi nsuku, ama-price ethu la ayahlanya. Ungakhangela ukubanayo ngoyil besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo, khathi sezithengiswa ngabo-225-235. Ukhangela ichukela besiyithenga ngabo-$60-something esingene ku-127. Lokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate. Njalo kuyibana nxa belandelela exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyitshintsha, and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama, okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama kulezi nsuku uyatshitsha. Akula mntu okwaziyo ukuthi ngikusasa ungavuka kunjani, njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane. So kufuze uhlale ule price ephezu kakhulu ukubana ukwanise ukurestoka.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana ikuthi abantu abanengi basebenzisa idola leZimbabwe ngoba elemelika kabalalo.
Silabantu abalutshwane sibili abalawo ama US dollars. Abantu abanengi lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola elehla in value mihla ngemihla. So ekugcineni sibona njengani istability yangkhona ayibonakali, intengo ziyabe zikhwela ngamazim dollars. Kungasenani ukuthi nxa usebenzisa US dollar intengo iyabe ingamuvi. Aloba abantu abaningi babe lawo ama US dollars bekuzaba le difference, njalo istability ibizabonakala ukuthi ama prices ase stable these days.
Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisikhombisa lanhlanu emkambo wensitha. Kuthi namuhla libikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisithupha lanhlanu 1:65. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza productive. Even ngathi asifake nama-price control, into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambo nomnyama. Ngakho-ke uhulumende ayezama ukwenza bupanisa, njalo bebupha isinqumo labo somabhizimusi kwaphanga wadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola lemelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, umnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebetshona bengadlanga. Kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Iningi lithi ngaphandle kwentengo, ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku shortwave.
Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu, besithi le yimizamo yokumethusela yena labanye abakhe abangamagqwetha elizweni lonke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu ubotshwe izolo walala evalelwe enkambeni yamapolisa eyeRoadsville eHarare, esethesa icala lokuloba ibizo lomuntu ongekhoyo kubufakazi bakhe be-affidavit ayisebenzisa emthethwandaba owe-High Court. Abe-Law Society of Zimbabwe bathi akukho emthethweni ukuba igqwetha libotshelwe okuyabe kuphambaniseke kokulotshwa emaphepheni emthethwandaba. Incwadi elotshwa ngamapholisa izolo isitsho amacala kampofu ithi uphambanise ngokufaka i-affidavit enebizo lomuntu ongazakaliyo. Kodwa igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uyakulandela lokhu esithi ngamanga.
Ndaba ka-advocate Mpofu ngeyokuthi waletha udaba lukasimbarashe Zuze abathi akula muntu njalo akusiqiniso lokho ngoba kwahlolisiswa yilo Society of Zimbabwe the Law and Order section yamapolisa ngomnyaka ophelileyo uzuzelo sakhuluma laye bezwa kuba ngempela ukhona kuyasimangalisa ukuba kungani sebemdinga khathesi.
So it's extremely surprising that now, you know, suddenly he's being locked up for this.
Umthetho uqhubeka esithi okwenzakala kumpofu yikwephulwa kwamalungelo amagqwetha ngoba umsebenzi wabo kawumelanga uphanjaniswe ngamapholisa.
Njenge-advocate basebenza la maloya batshelwa ngama-athoni umsebenzi wabo kuyamangalisa ukuba waletha ibizo lomuntu ongekhoyo bathi wasebenzisa i-affidavit elomuntu ongekhoyo. Nxa kwenzakala lokhu igqwetha liyavunyelwa ukuba lilungisise amaphepha alo.
Okhokhela inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe uMnumzana Thabiso Masiye uthi kumele amalungelo amagqwetha akusekelwe umbuso ahlonitshwe.
Thina njengamagqwetha akuleli eleZimbabwe sihlukumezekile kakhulu ngokubotshwa kuka-advocate Thabani Mpofu. Siyakhumbuzana futhi ukuthi ngaphansi kwezimiso zomthetho kwamazwe wonke jikelele i-United Nations lase-SADC amagqwetha kanye lakuleli leZimbabwe amagqwetha alelungele lokuthi enze umsebenzi wabo engelakuhlukumezeka engelakuvikelwa futhi ukuthi abone laba okumele ukuthi khona khona bababone ukwenzela ukuthi babamele. Kungakho-ke akukho emthethweni ukuthi amagqwetha abehlukuluzwa nxa kuyikuthi khona besenza imisebenzi yabo.
Umpofu waziwa ngabaningi ngokumele ibandla le-MDC Alliance ikakhulu kudaba lokungaqhutshwa kuhle kokhetho lomnyaka ka-2018. Olula amalungelo oluntu uMnumzana Pride Mkhono uthi kuyisimanga ukuba amagqwetha asebotshelwa udaba olunjengalolu.
Ukubotshwa kwegqwetha le-MDC Alliance uMnumzana Thabani Moyo kutshengisela ukuthi uhulumende wethu lokapresident nangakwashi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo nxa ungabona amagqwetha amakhulu anjengabo Thabani Mpofu ebotshwa njengomuntu nje ngusucabanga ukuthi hatshi abantukazana nje abayanga labanye abahluphekayo bengayenziwani nxa kuyikuthi bezafuna ukutshengisela amalungelo abo mhlawumbe esitaladeni. Kuyenzeka uhulumende lo kala sineke ngamalungelo abantu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathi ntambo wozokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mthonga ubengasabeli ucingo lwakhe. Ngesikhathi Studio 7 siyemweni umpofu ubelokho engakamiswa phambi komthethwandaba amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ebikwa ukuba amapholisa akhanya abe engalungiselelanga lolu daba. Kusenjalo okhokhela abasha kubandla le-MDC Alliance uMnumzana Obey Sithole namhla ubotshwa ngamapholisa eHarare ethethezwa icala lokutshengisela okungekho emthethweni okwenzakala eHarare ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million. Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe. abenhlanganiso yamagqitha yeLaw Society of Zimbabwe bayakusola kakhulu ubotshwa kwegqitha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.